So kuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Walambulela ku Studio 7 ngesonto mhla 21 kuNkwenkwezi 2023 mukipstube. Endabeni zethu lamhlanje.
Sizathola kubuyela bona abantu ababevile bekhona kwaba. Okutshengisa ukuthi the whole thing was manipulated.
Kulabanye abantu abathi kaluqhutshwa ngemfanelo uhlelo lwe-CCC Candidates Selection Process. Kuyaxobozela ukumangalisayo kuqembu le-Highlanders. Salethulela zabatsha ezokholo lwesiKristu lokunye okufanayo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Kulabanye abantu abathi kaluqhutshwa ngemfanelo uhlelo lokudinga abazamela ibandla le-Citizens Coalition for Change kukhetho oluza kwenziwa lonyaka. Kodwa ibandla leli liya kudlula lokhu. Sixoxe ngodaba lolu lomnumzana Moses Ncube okunhlanganiso ye-Freedom Alliance.
Uyabona bona abantu abatoba ngo-provincial o-deputy babo. They are still the same people who are selecting people bona ba. So mbona ngathi umehluko kawukho. I-concept inhle, ibizwe layo lihle. Kodwa indlela eyenziwa ngayo is still manipulated.
Njani akujule kwalapho baba Ncube?
Angithi into enzakalayo umuntu obuyezo announce umhlangano nxa kuyi candidate yayingu MP yadliwayo yiyo buyezo announce umhlangano announce ama date etshela abantu ukuthi khona sizaba lo mhlangano elangelinje okwenza lokhu nalokhu lalokhu. For example, mina ngingumuntu owenkayi enkayi South. Ungachecka umuntu ebusi ombuzayo uza kutshela nge-candidate yabo eyadliwayo ku-previous election ukuthi wenza lokhu. Baza kutshela ngobaba uLokhuzeni uSibanda onguye ongu-chairperson. So-ke kuyatshengisa ukuthi umehluko awukabi khona omkhulu. Kodwa into le abayiphetheyo yinto enhle kodwa ebithwa ngendlela engayisi.
Kumele kungakwamiswa njani?
Uyabona into okwakumele yenzakale bekufuna khona phana uhlupho kuba lokulwa. Uyabona after ukhetho luka-2018 ngabe kwahle kwaqala i-process grassroots level eyokuthi khona kuma-cells ward structures khona phana ukuthi abantu baqalise ukukhuluma ngokuthi bazakhetha njani ama-candidates. But kwasala bona abantu bela mandla amakhulu awokuthi yena lona umuntu okade ngu-provincial chair kumbe umuntu ongubani banoku-structure sona siyani. If abantu who decide who is going where even ku next election abantu bona bona bayazikhetha bazifake ende kabakhishwe. I can guess ukuthi sizathola kubuyela bona abantu ababevele bekhona khonapha. Okutshengisa ukuthi the whole thing was manipulated.
Umnumzana Nhlanhla Moses Ncube ukuhlanganiswa ye Freedom Alliance. Kodwa umnumzana Felix Magalela Mafa okubandla le CCC uyakulandula lokho.
Into yokuqala sifuna ukuphendula ukuthi uhlelo lwehamba kahle ngenxa yokuthi sasile ama-studies amane khathesi sesiqedisa ACT validation le-consensus lapho ama-stakeholders abahlali besigaba mbekuward mbeku-constituency abayakuthi gwaqa bavumelane ukuthi umuntu ongasimela ngubani. Yikho-ke sokusele nje indawo ezimbili kakhulu iBulawayo leHarare. Sizaqedisa nje khathesi ngoba azange sifuna ukuthi sibambe inhlwa ngekhanda, njalo sihamba labantu njengoba ibandla lethu libandla labantu. Yinto yokuqala abantu bajayele imvelo ethi tradition, le yinto yokuqala ezweni. Yikho-ke sizabe lokhu si-improva iyend the.
Kodwa kulabanye abakhuluma lapha babamafa bathi uhlelo lolu aluqhutshwa ngemfanelo. Labo abantu abalezikhundla babiza imihlangano endawo lapha bebefunayo, abanye abantu bengahambi into ezinjalo. So bayakhona ona khonapho.
Kwakhathesi akulangitsho lapho okuphambanisika khona ngabantu abanye nje abaphonga ukufuna ukukhuluma izinto bangalelwazi. Izolo nje lanamhla lokhwede simaswingo, next week lanezibuya iziki sabe sicedisa iBulawayo leHarare. Akunakuxabana, into zonke zihamba kahle. Sizalitshela kakhulu ama-journalists ukuthi sesicedise singapha.
Umnumzana Felix Magalela Mafa ukubandla le-CCC. Bese xoxa laye ekoBulawayo. Abalimi bathi ukulima kusetshenziswa indlela zokulondoloza ezemvelo kwenza ukuba abangenamatalakita kumbe inkabi zokulima begebhe amagodi amancane emasimini behlanyele abakufunayo. Bathi lokhu kubalethela isivuno esihle. Abalimi abaningi eMatabeleland bathi sebangena kuhlelo olubizwa ngokuthi intwasa olubanceda ekulimeni kuhle njalo lekufuyeni ngemfanelo imbuzi lezinye inyamazana. Okwamanje abanye babo bathi sebelima ngezandla besebenzisa ukuthiwa ngogajompo. Bagebha amagodi amancane emasimini befake umcuba wezifuyo kumbe imvundiso yezemvelo behlanyele umumbu kumbe amabele. Unkosikazi Patience Ndlovu uthi kuyanceda kakhulu ukulima lokhu okulondoloza ezemvelo.
Ukulima usebenzisa ugajompo kuqakatheke kakhulu. Kakhulu sekulima ngoba kuya-accommodate umuntu wonke. Indaba ngisithi kuya-accommodate umuntu wonke okokuqala. Xa kuyikuthi ngumuntu ongenelisi ukuthi uthole ukusebenzisa i-tractor ngoba i-tractor ifuna imali, uyakwanisa ukuthi usebenzise ugajompo. Xa ungela nkomo inkabi zokuthi ulime ngazo uyakwanisa ukuthi usebenzise ugatshompo. Indaba ngisitsho njalo ngoba ugatshompo ukuthi ngesikhathi sobusika uyaqalisa ukucenta, ucente lapho ufuna ukulima khona, ugebha amagodi akho ungasebenzisangani i-tractor.
Unkosikazi Ndlovu ohlala eGwanda uphinde wathi ukulima lokhu okubizwa ngesilungu ngokuthi yi-regenerative agriculture kulondoloza amanzi.
Kupreserve amanzi ngendlela zokuthi one uyagebha igodi, izulu nxa lisina liyangenisa amanzi egodini. Igodi lelo ubusulivala ngotshani. Xa izulu lisina amanzi ayangena egodini, xa uvale ngotshani which is mulching kuyapreventa ukuthi amanzi a-evaporate masinya aphume egodini kuhle kuwome khonapho khonapho. Akwanisa ukuthi lese izulu linile this week lihlale 2 weeks lingananga, isilimo sakho siyabe silokhu sihlakaniphile ngoba phansi ke belokhu kulobu manzi. Ugantshompo uqakathekile futhi ngoba uyenza isivuno esiningi ukuthini. Umquba awuphombi ukuchithiza nje njengemasimini kumbi wakwani. Nxa kungukuthi ungofaka iwakwani ufida igodi lakho, igodi ufida exactly lapho okwazi ukuthi inhlanyelo yakho uzayifaka khona. Akufanani lokuthi ulime ngenkomo ubuthelile umquba kwezinye indawo yabo ungafikanga, kwezinye indawo yawufikile. Kodwa kugatshompo kuyabe ukwazi ukuthi isilimo sakho lapho sifake khona definitely kulo mquba, kutsho ukuthi isivuno sakho sikhangele isivuno esinjani esingcono kunalokho oyabe uza kwenza nxa usebenzisa ezinye izindlela zani zokulima. So ugatshompo uqakatheke kakhulu.
Lokhu kusekelwa ngumnumzana Thembelani Moyo ohlala eLupane esabelweni seMatabeleland North.
Sikhangele bakithi i-climatic change isiguqulile umkhathi, umkhathi izulu alisani ngendlela yiyo njengakudala. So okukhuthazaka kakhulu ukuthi abantu kabalime indlela zikagatshompo lezi esizifundiswayo. Ugatshompo indlela enhle elula yokulima, ugebha amagodi akho. Kuyavuselelisa umhlabathi, lobo umhlabathi ade usugugile ungani usuvuthukile, ungahlala ugebha amagodi wane ndawo ufake umquba kuyavukeleka kunone kube indawo entsha kakhulu emangalisayo. Ungathi uyakhangela futhi lesivuno ositholayo kakufanani nokulima njengalokho esikulima ngenkomo. So kuyakhuthazwa ukuthi abalimi climatic change lesibonayo isikhathi sezulu sesisincinyane akusaqedakala ezomkhathi, siqhuquzela ukuthi abalimi belime indlela zikagatshompo zenezo esizifundiswa nguhulumende ehlilo lubizwa kuthiwa yintwasa.
Incwethi kwezokulima umnumzana Everson Ndlovu uthi ukulima lokhu kunceda abalimi abaningi kakhulu eZimbabwe lawamanye amazwe.
Asithi usufake isivuno sakho phansi sesimile laphana, uyahlanyela amakhabi amajodo anabayo lawo ayakhava indawo yakho, aya acta njengani njengemulch. Kubuye futhi ngithi kanenginengi besikhangele ukuthi abantu bayenza ugatshompo but bale belokho behlanyela umumbu. Let's also go for small grain esithi lezo zisuke i-traditional grains, unyawuthi ibele uphoko. Let's go for small grain ngoba i-small grain lazo zilakho ukuthi zithi withstand ini ama drought ama dry conditions. So kuyaphathisa futhi singagijimisa umumbu thina seMatabeleland ngoba wonke umuntu udla umumbu. You rather lime ibele lakho nxa ungafuna ukudla isithwa sakhona ulithengise uyethenga impuphu yani yomumpu. But you have made man then. Ongwebu laba they are promoting small grain, meaning good, there is a ready market for small grain. So ia acta therefore as insurance kuwe. Even ungathandi kuyidla.
Kodwa kulabanye abathi uhlelo lolu luhlupha ngokuthi ufunakala amandla okusebenzisa ikhuba lezandla lokunye. Ngimele iStudio 7 ngiseMaryland ngoCape Stube.
Sengangeni kusigaba esilandelayo siyosikhangela esivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Abezindaba abeReuters babika ukuba eleUkraine lithi kungamangala uhlaza tshoko ukuba eleRussia selithuthune idolobho leBakhmut. Abantu bayo kweleSudan bavumelane ukuba kubekwe izikhali phansi kwezinsuku eziyisikhombisa kuzadingwa indlela yokukhulumisana umlotha. Lokhu kubikwa ngabezindaba abe-Associated Press. Sizwe ezokholo lwesiKristu.
Ngiyalamukela kuhlelo vuselela umoya. Namhlanje ngilomchumayeli okholelwa njalo kwezamasiko umnumzana uBusani Sibanda. Usiphatheleni namhlanje.
Sibonge babunkomo labalaleli. Engiphathele khona namhlanje nangu. Bengilombuzo ngingedwa. Ngizama ukuziphendula. Masibuka umdali yonke into wakayidalile kazenzanga futhi. Uzidale nje sisonke but sangafani. Ama China balenkolo yabo iBuddhism ekhambisana lesiko labo. UNkulunkulu zambula kubo through inkolo yabo lesiko labo. AmaNdiya labo balenkolo yabo okuthiwa yiHinduism. AmaJuda balenkolo yabo okuthiwa yiJudaism. AmaArabs balenkolo yabo okuthiwa yiIslamic Muslim. UNkulunkulu zabula trinkolo yabo langendlela zabo. AmaKhiwa abelungu balenkolo yabo okuthiwa Christianity. UNkulunkulu zabula true inkolo yabo namasiko abo. Ithini inkolelo yomuntu omnyama? Ithini inkolo yomuntu omnyama? UNkulunkulu azabula true ngayo namasiko abo. Ngokusidalile umdali kasifani. Esidalile siyizizwe lezizwe. Usiphi indlela yethu yokukhonza engafani? Lamasiko ethu kawafani. Uzambula ngendlela yethu asidale ngayo. Ibithini indlela yethu yokumkhonza umdali mandulo before colonization? Ibithini indlela yokumkhonza umdali? Lapho sibe simona umdali ezambula, sibona silamatya akhulumayo njelele, ebe sibona umdali impela ukuthi uyazambula. Umuntu omnyama kube kunguyena yena obe-powerful. Ibithini inkolo yethu? Kolo yethu African spirituality besimkhonza ngomoya, umuntu omnyama umuntu omoya. UNkulunkulu bezambula direct kokhoko. Ubeziveza direct kokhoko. That's why kade be-powerful. Siphumile thina endleleni yethu, salandela indlela yezinye izizwe. That's why izweni kunje. That's why izweni kunje. Siphumile endleleni ebesixhumanisa nomdala, ebesimbiza asizwe, ebesimbiza asisabele. Saphuma sithi namhlanje wayi kunje, wayi kubulawana, wayi simo sinje, wayi simo sinje, wayi thina wayi singazibuza ukuthi sisahamba ngalandlela umdala wayisidalele yona na. Ngoba izizwe lezizwe uzidalile, zonke izizwe waziphi indlela yazo yokumkhonza. Ithini indlela yomuntu omnyama? Ithini indlela yethu as an African? UNkulunkulu asamukela ngayo, basizwa ngayo, asibona ngayo. Once sayithola samazi leyo ndlela, umdala uyochibilika benathi. Ngoba kubi ezweni, kubi ezweni. Asikho isikhathi sobunzima sokuphila esidlula lesi sikuso. Kubi ezweni, kubi ezweni. Ithini indlela yethu umdali ebesimemeza ngayo asizwe? Umuntu omnyama uyathandaza every ukhona tukhona uyakhuleka entabeni, uyakhuleka emanzini, uyakhuleka kuphi nakuphi uyakhuleka. But umdali kasizwa ngoba izimo zisiqhubeka ziba worse than ukuthi zibe bhethe. Ithini indlela yethu esixhumanisa lo muntu ngoba izizwe lezizwe zibambelele kundlela yabo bale ndlela yabo abamkhonza ngayo umdali abathi bamememeza sabele thina as an African ithini yethu indlela once sayithola le ndlela sayilandela izinto ziyovuleka umdali uyothibilika benathi sibonge ifihlo iyezulu wena nkulunkulu omdala sonini lanini nguwo phethe emhlabeni ezulwini yonke indawo kulawula wena sikhomba indlela yethu yokuphila mdala silahlekile ngoba izizwe lezizwe ziyayazi indlela yazo kodwa thina as an African indlela yethu asiyazi sibonise ngoba once sayithola indlela yethu nathi siyofana lezinye izizwe sibobuyela sibe powerful siyabuyela ube nathi mdala khuleka sibonga sithi Zulu.
Lolo bekuluhlelo vuselela umoya silomchumayeli umnumzana Busani Sibanda asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo igama nguNtungami Linkomo.
Siyabonga kakhulu Ntungami Linkomo. Sike sizwe ezamasiko namhlanje.
Sengana masiko
wenzi umandla
lo baba mkhulu
uthelo lo masiko lokuphila kwabantu sizonke namhla sixoxa ngodaba lwenkubalo ngambe inkubalo kuyini uze sihlaziye udaba lolu silomnyenza lambuso ngwenya ingcwethi kwezamasiko esintu siyakwamukela kuhlelo ngwenya
ngibingelela babudube labalaleli bakho bonke nje jikelele kanye labasakazi bethu ngithi namhlanje nje ake sithathaneni ke sibuyelele endulo esibheke ezamasiko ikakhulu amasiko ayesenziwa kumbe imkhuba eyisenziwa nxa ngabe kuchoniwe lizakhumbula ukuthi kulesiko elalibizwa kuthiwa ikudliwa kwenkubalo inkubalo ngizathi mina inyama noma ngithi sidlo esasidliwa ngenyama okwakubulawa imbuzi imbuzi leyo ibisihlinzwa nje ifitshane kuphela kuthi nxa sekwenziwe njalo bese kuphekwa kuhlanganiswe nemithanyana nje ehlukahlukene eyaziwa kakhulu ngumelapho wendabuko noma inyanga nje kwakuthi nxa kade kuchoniwe ngosuku oluzalandela uzafika lo ozaba ozobadlisa inkubalo akangene ekhaya ufika nje ame ngaphandle laphana laba basekhaya sebezaphuma ke bafike laphana bahlukane ngokobulili omama babe ngapha obaba babe ngapha wayethi ke nxa esebadlisa leyo nkubalo noma ngiqale ngokuthi yayisenziwa kanjani inkubalo kwakubaswa umlilo umlilo wakhona wawungabaswa ngenkuni ezilameva njalo inkuni zakhona zazingathezwa phansi kwakumele zithezwe phezu kwesihlahla njalo kwakuthi ke lowo muntu ongiyoza badlisa inkubalo abesepheka inyama leyana ehlanganise le mithi njengoba sengike ngatsho kuthi nxa sekunjalo abesepheka isitshwala esenziwe ngophoko okanye amabele okanye izimba lemve
wozala zongwenya soke akuchasisela ncane ngakhona ukuthi kwakuvele ukubanjwa njani
kwakuthi nxa isidliwa leyo nkubalo kuphinde futhi kubiliswe elochako lubekwe laphana okanye amanzi lalo futhi lizofaka izimpanjana zemithana ethile okuza kuthi nxa sebe sidla laphana omama baza kufika laphana bame phezulu kobulongo obuzabe bunjwe ngulowo melapho wendabuko labo baba bame ngale lizananzelela futhi ukuthi obaba babesidlela phambi kwesibaya leso sidlo omama besidlela ngale esiphaleni njengoba siyazi ukuthi kwakubizwa kuthiwa isibuya kwakuthi ke nxa sekunjalo sebemile khona lapho uzobaqhubela ke lo isithwala leso siyabe siphekwe ngamabele noma ngophoko kuza siluma aphinda sikhafule yabe sethatha uchako lola alumumathe aphinde alukhafule emva kwalokho ke kuzabe esethatha lenyama leyana layo futhi ayidle kodwa angayiqhoba amathambo okuzathi mase beqedile khona lapho ke lo melaphenda boke beseqoqa onke amathambo lawana kwesokusithi ke lo uyabe ngekho ngalelo langa umelaphenda buka wayethatha isithwala lesana esiseleyo ayisilengisa nxa singesabo mama silengise khona ngale esiphaleni nxa singesabo baba uza silengisa eminyango wesibaya abazafika la abazafika benza into efanayo la yayidliwa kanjalo kwinkubalo inhloso yenkubalo kwakuyikuthi kuyikususa ithunzi elimnyama lokufa lele selingene kuleli khaya. Kuphinde futhi kunikezwe nesithunzi kulaba abasuke bekhala. Yiyo ke indlela inkubalo edliwa ngakhona. Abantu bananzelela ukuthi kule khubalo kuphinde kube nenkubalo, kuyizinto ezimbili ezingafani lezo, kodwa zonke zenziwa ngemithi.
Hayi ke udaba lethu luma lapha namhlanje kusigaba samasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke. Besixoxa ngenkubalo lo mnumzana Mbuso Ngwenya, ingcwethi kwezamasiko esintu.
Kwezemidlalo, iqembu leDynamos libe nguthikile obhanqa 0-0 lelemanika Diamonds emdlalweni odlalwe namuhla. Umdlalo weqembu lewange leTriangle United ufike emaphethelweni ngokufanayo. Kusenjalo isile ngesikhala senaliti inkokeli yeqembu leHighlanders, abalandeli beqembu sebefuna ukuyisusela amanqe emhlanganweni oqhutshwe namuhla eBuzo Clubhouse. Bathi indaba zemali aziqondakali njalo basola ukusebenza kwenkokeli yeqembu leli, kubika uEzra Jesus Banda.
Kulabalandeli beqembu akade befuna ukuba kuxotshwe inkokeli yeqembu leli emhlanganweni lo, kulandela ukuxokozela okumangalisayo phezu kodaba lemali okuthiwa kayisetshenziswanga ngemfanelo onyakenye. U-Isaac Donga olilunga le-Highlanders ubefuna abaphathi bebhosi baxotshwe.
Abantu bebesithi bahambe ngoba kabasuthiseki ngendlela abaphathe ngayo imali, yikho okubenze abantu bathukuthele ukuthi kabahambe.
Omunye njalo umlandeli webhosi uChris Zulu uthi abaphethe leli qembu bayalwa.
Umhlangano ube khona kodwa kuningi kakhulu ongahambi kahle okungalimaza iqembu lethu. Uma kungaqhubeka kungaleya ndlela kungalungiswa, I think kumele benwe nesambululo, ikakhulu indlela i-board ne-executive ezibonise ukuthi zisebenza kanjani phakathi phambi kwama-members. Akusimo esihle lokuyana, kuyalimaza iqembu. I think in the near future kumele kulungiswe ukuthi iqembu lethu libe right.
Owake waqeqesha iqembu le-Highlanders labafanyana abancane u-Ali Baba Dube uthi inkokeli yebhoso isiyehlulekile.
Awuhambanga kahle ka vele, into zangikhona bekungaqondakali ukuthi ibhodi yangenela yezeduve bayalwa njengo-chairman. U-chairman vele kalaleli muntu yena ukuthi unguye.
Ukwehlula ekuqaleni kumnyaka lapho umgcini ngceke weqembu uBusani Mthombeni angazange aphakele khona abalandeli ukuba imali iminjani, kwenza kwaba lokuxozela emhlanganweni oqhutshwe namuhla. Umhlanhla bahlangene Dube oba nginobhala kwaleli qembu landisa ngokufuthelana kwamalunga ebhoso.
Siyakunanzelela ukuthi kuphuzile kwaze kwafika ngalesi sikhathi okwenze ukuthi umhlangano namhla ube ngumhlangano onzima kakhulu ngabantu bebefuthelene. Wabuya nje kwathi ama-auditors lawo afika ibeka indaba yabo bayichaya, kwakhanya ukuthi kulento ezimbalwa mhlawumbe ezingaphathwa kuhle. Kwase kusenza ukuthi le board layo igcizelele ukuthi kulento ezingahambi kuhle, kukhanya ke ukuthi kulokungasebenzisani kuhle phakathi kwe-board le-executive.
Omunye njalo ngomodern Sikhuthele Ngwenya owake waba ngumphathi we-Highlanders ochaza ngokwenzakale kulomhlangano.
Kube lokuphikisana kakhulu, abanye besithi hayi yona i-executive kayichaye phansi kayihambe. Kube lo mbono wokuthi kube le vote of no confidence, abanye baphikisa kodwa ibhodi yacela yancenga sibili ukuthi hayi asibanikeni ithuba ukuthi belungisise amaphutha abo. So yikho lapho esikhona kathesi.
Uluku Mkandla umgcinisalo we-board of directors uqembu le-Highlanders uchaza ngobudlwangudlwangu obube khona
ngemva kokudluliselwa phambili azabuya ngemva kwenyanga. Iinyanga zaze zaba ngu-four months khonoko kuhluphile. Kwase kusithi ama-auditors akukhulumileyo lapha kukhanya ngathi akutshengisi, akutsho ukuthi kwathathwa izimali kodwa akakutshengisi ukuthi azithathwanga. Akutho ukuthi amalunga-ke bebedinga ama-members ukuthi okuyikho yikuphi po, njengoba ama-auditors ethi bangeke bakhulume okuhle ngalokho abakubonile.
Isisekelo sombuso weqembu le-Highlanders sithi ibhodi yeqembu yiyo okumele-ke iphathe intambo nxa kungenzeka ukuba i-executive isuswe esikhundleni, kodwa ibhodi yalile. Umhlangano wanamuhla uqhutshwe ukuze inkokeli yeqembu iqedise uphakela abalandeli beqembu ukuba imali yeqembu isetshenziswe njani nyakenye, kodwa kwehlule ukuthi amalunga aleli qembu akuzwisise. Ngiyimane Studio 7 ngapha ngase-Highlanders Clubhouse, igama lami uEzra Jesus Banda.
ngakithi mntanami. Mina ngiyabe ngasahlalisekanga njengomzali wakho. Bayatshaya abantu lapha le-510.
Uhlelo lwabatsha namhlanje lofundani Ndimande khona ngaleke kobulawayo. Ndimande kunjani mfowethu?
Ngiyaphila mthembo othimba ninjani khona ngapho emeli.
Asiphilile akusitshele ke sizokuthoke lohlelo oluqhubayo khona mfowethu. Lohlelo lwani?
Oye, lezi nsuku zinisebela i-transition and building. Indoda le yakushiyayo ngo-2020 eyayihlabele u-Calvin Mhluzi. Nananto yami ngizayazi yayicula umculo we-hip-hop kodwa nje yayiprodusa nje yonke into ye-music yayisenza.
Singathi-ke kunini khona kunini
ye kuza kuba mhlaka-19 ogasi khona ngale luvesi ukuzela lapha athomela khona ngithi abantu bawazi ukuthi wathola imoto endaweni leyana ngokhulukwane esitich laphana mausenecrifet so ikhozi kunongiselela
libangake liulungiselela khonokho njalo kuqakatheke ngani khonokho elifuna ukwenza
owathesimletini yami elitshwane kakhulu include sinemfowethu i-artist lapha abahambazi abanye ngomzo-7 nomunye isisi tangu-12 ukhona laphana i-town yaphekapheka ona uloku i-restaurant thize wasela then besibesenile futhi ka-cousin siyagijima kakhulu.
Bebengakholwa bebethi ngeke manje ngiyakwenza bathiya bonke bemangele bebengakholwa bebethi ngeke bebethi ngeke
I don't know where they yeah bebethi ngeke so akufakela kule indoda leyisimbulo ngoba mina ngiyivanga kule generation le ngoba akunamtshele ingoma eziningi kulaye khona esindebeleni eli-35 years ukudlula akunamtshele ey'ngoma eziningi kulayo khona so kakhe kakhulu ukuthi simkhumbule ngoba i-music yonke akula-artist adingisele kulayo khona kobulawayo wonke ngosandra ngobani bewaphethisela abantu ngomzo ngobani ongabacabanga abashayelayo khona kobulawayo ye
ye akunxuse abantu
izandla zethu zinfitshane lapha emalungiseleleni so nje sihamba sikhosele izincwadi lapha lalapha emankampanini kodwa lohlupho nje abantu bakithi basukumela kathane ngasicela uncedo olunjalo angazi sebefuna sibakhonjisekakahle kanjea kanjani ukuthi indoda leyi isiqhathe kakhulu lapha kwezomculo lako
kulawaginalokholo manje ngibonga umdali ngokungikhokhela kulento oko manje ngiyabhukwa faka imali uzobona zothunya masengirocka le mic uzomuva beka amazero ngiphusha amakhoma bebengakholwa ngibatshela ngephupho ngayiphusha ipheshi
office ukuthi bakuphume bancede bangakuphuma njani.
Oye, abafisi ukusincedisa okuqala sile imeyili yethu ngeplanetzin@85@gmail.com then iinombelo zami ngu-0775-872-106 bangangitshintsha kuzona lezi inombelo le mniningwane.
Ye, ungaziphinda iinombolo zakho?
Iinombolo zami ngu-0775-872-106.
Namhlanje besilo fundani Ndimande ekhuluma-ke ngu-Calvin ujaha wayitshaya umculo njalo iprodusela abantu abaningi.
Bebethi ngeke manje mphakathi ngenile bebembhekela aphansi manje bambona bavumile lentwana ikhulile setela sipolishekile.
Aye, namhlanje siligqiba lapha uhlelo lwethu olubhalisa ngenjabulo ngumthembo ozithembayo uCape Sidube lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.